sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJunga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu, mhla ka 11 Ncwabakazi 2023. Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Na uya kuzokutaurirai kuti nakumira kuti muwe na understanding yekuti we must align to God the Maker. Kana mune mutungamiri anotya Mwari anotya vanhu vamwari.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eLe Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zedede leVictoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile sibili uba uchitabi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Letter 8 isiguquliwe.
Umthethandaba waphezulu owe-High Court namhlanje ulahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli ye-ZANU-P F umnumzana Xavier Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahle ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele unyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheater koBulawayo kuculwa kugidwa kunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhobhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eLe Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zedede leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu thaba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yevandla lakhe egoqela intuthuko ukuqeda ubusela ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alithumi lambili azayo.
Uya kuzokutaurirai kuti nakumira kuti muwe na understanding yekuti we must align to God the Maker. Kana mune mutungamiri anotya Mwari anotya vanhu vamwari. Kana mune mutungamiri anotya Mwari haabiri nyika semabirwa ari kuitwa. Kana mune mutungamiri anotya Mwari haabizokuba kunobuda mumapepa aujezira nokuba kubuda kunyapasi rose gold mafia, platinum mafia, lithium mafia, drug mafia, chrome mafia, fuel mafia, ayo wangapi nekukomana mizane.
Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwengula.
Akula into bayiholayo, uholisa khona le machonari ndingaphe matebrand akula lidensikayo. Yeah, akula into efika abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 60 years, akula into bayitholayo but ngale emashonali bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka eLukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banake sobali kushupeka bari kumagori bari kudhaigwa vavura mutei so ndiri kuti yateni vana vetu vaadzoka muzimbabwe totokaramba vona so ndiri kumusekenda ziri kuti ingaleda wanzirira timuti agwasie sivira agwase vana vetu vadzoke inyika ikarikwemu yakavete chii.
Uchamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idalele parliamenta azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedalele parliamente umnumzana Jacob Mudenda laye obekuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubela phambili ingabe ingqubela phambili ilethwa lidombo nxa likhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo kupresident Mnangagwa. Nxa likhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona. Na iphalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona. Now nxa ungu-speaker kumbe lowo okhokhela ephalamende alisuwe speaker walapho ozalwa khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla lezanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The Voice of America.
Umthethandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa izikondiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yeZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe haya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande, yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Hayi, sinqumo lwethu thina sithi uphambanisile civil ubaba uChitapi noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokhu abakutshintshileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023 ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi liza lingaguqula umthetho we-Electoral Act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njalo-kunjalo sizabona ukuthi sihambise phambili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana nalokhu akuthileyo ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe ethibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe sibitsela ukuthi amana ngazayo sabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court, ngoba thina siphikisana nokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho, ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngama-3, sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi ujintshile. Nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma art, thina siyazi kumele ayingasasebenzi nxa kuyinkinga ngale lokhetho selugqanjiwe. Kutho ukuthi-ke umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni, kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo, hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje, noma sibona ukuthi iy'nkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho, zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhetheni. Kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje, kodwa lo olethe udaba lakhe umafudumangwana kazangane lisho ukuthi atshengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Njalo nje sibona ukuthi amakhosethu na ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi, kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iy'ndaba zakhona, ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandelwa. Sekungani kwenzela ukuthi nje kube munye phakathi lapha emasweni emnangwaka, ngani kafuni sibili ukubona ezenzezakasukele lapha ekhona ekhetheni, ngoba ngani yesana ukuthi zamtsela iy'ndaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu lokhu esimcelayo, ngoba udaba lolu alukhangelwa ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia kaSukwere owababa isiphathamandla seZanu PF limuzwe ekhuluma ecungweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ngcobakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqhakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, kuthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela, kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo, zale siye esikolo, noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nxa sikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo, okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali, kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavothele umfazi, whether ngweZANU PF kumbe ngweTCCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivothele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikwesi ukuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi ukedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivothele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma besifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hatshi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzakalayo, yonke izinto ziphongoba into ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bamele beyivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uNkosazana Patience Sibanda uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazi, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uZulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela eParliamente lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekwaBulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezek baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizekhi luright, sibilo lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections, election date seseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So ikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi be fundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibanga Ninyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salomukele uhlelo voter education baphuza ukuqalisa. Salomukele uhlelo education baphuza ukuqalisa.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Nokuthula Mlotsha uyaluncoma uhlelo lwezekhi.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezekhi ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuzekevalwa ngo-7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizweni abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini, liyakwanisa ukuhamba liye-checka. Then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungachaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela u-councillor, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezekhi lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238, njalo alula migoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezekhi. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota, kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzekhi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi, u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli, lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obetshaya ingungu ama-drums, bengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi zeJwane ababi zeJwane.
ababili lawa ababhubhele engozini yomgwaqo osuka kobulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathi ntambo wedolobha lakobulawa unkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabule ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yimufa napha balele phambi kwethu, abanye siyabakhangela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artisti, hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go, unite for a cause.
Uthathe wabo wakathe mikosi Maviri Mpofu othone kulingozi unkosazana Thembele enkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthe mkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ndilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana noMaviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame sikwazi ukuthi siqhubeke ngemisebenzi ephambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla kade libasapoti abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlungwini ngonkwali
ma-eli lawe Maviri, hhayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisuse ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandidlana ucula ekobulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni ngesihluku esingaka. Sengathi uJehova angaphoyisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwo. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaeli lomaviri. Silethemba lokuthi la majaha seleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye u-Elvis Mathe sihanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTholotho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayela uveve kobulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu. Insimbi zezwane isizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuse eTholotho ephelekezela abangani babo. Imele Studio 7, ikamu namu Ezra Chisasban.
Hey, iqembu lelo ele insimbi zejwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri. Ku live talk namhlanje likhumbule ubana sikhangela kusabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.